Endabeni zethu lamhlanje lilo Praxedes Jeremiah, odokotela labongi kabazanga emsebenzini lamhlanje, njalo balile ukwamukela amadola amabili abakade bewathenjisiwe nguhulumende ukuthi uzabhadala ukuze bathole imali yokuhambisa. Bakobulawayo bathi ababoni inguquko ngomnyaka omusha ka-2016 bekhangelele lokuthi kungaba nzima ngamandla ikakhulu kwezomnotho. Abanye besithi sebecabanga labo ukuphuma elizweni besiyadinga amadlela aluhlaza kwamanye amazwe njengenengi. Lanxa isimo somnotho singesihle eZimbabwe, lokhu liqonga inani labasungula izinkonzo zakulezi nsuku ezigijimisa ivangeli lesiprofita lemali ngesikhathi abakubhizimusi bebhekane lobunzima bethola izimali eziningi ezingafiswa ukutholwa yilabo abakubhizimusi uqobo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukwamukela okwenze abantu umnyaka omusha oka-2016. Kambe ungaba ngumnyaka lapho uNkulunkulu angasizwela ilizwe liphume enkingeni yezenotho lombusazwe ekilona. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-12080 laku-15460 kHz ku-shortwave. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.